ngomnyaka ophelileyo usuphela bebesithi ukuthi imali izasebenza kanjani. So owakhathesi bayekumele besitshele ukuthi ukuze sifike ekhasini njalo intelo abakwanisa ukuthi bazenze
sesikhangela zona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube singathi ziyaphumelela yini ukuthi zingathuthukisa umnotho welizwe.
Wona nje ngani ezinye zangikhona ikakhulu ezokuthi imali ikakhulu imali ingathengiswa emkambeni leyana ensita. Wona nje ngani inhlelo leziyana zingasebenza kodwa okuluhlupho kathesi ukuthi i-difference yangkhona between imali singathi i-rate Reserve Bank of Zimbabwe le mali leyana ethengiswa emkambeni leyana isikhwela njalo. Kodwa sibona njengani inflation bayathi iyehla kodwa asikakuboni ekuphileni kwabantu ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali efunakala ngumuntu kumbe ngemuli ukuthi aphile ngayo isifika ku-29,000 Zimbabwean dollars. So sitsho ukuthi ukwehla kwe-inflation awukafiki kuma-days ukuthi sibona ukuthi iy'mpilo zabantu ziyathinta yini.